Lingabe lichona njani balaleli siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 21 kuNhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima. Lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abaswelayo ukudla. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko zihlaziya ukulwisana okuphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu kusetshenziswa imisakazo kahulumende. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontunga milingomo e-Studio 7 lamuhla ecubungula ukungaphumeleli kwabantwana bezikolo ezisemathebeleland le-Midlands. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abantu abaswelayo ukudla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungani izulu eleneleyo elizweni njalo izifuyo eziningi zicuba. Uhulumende usanda ukuthi udinga imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye yalo, i-$1.5 billion, eyokudingela abantu abayizigidi ezintathu elizweni abalambayo ukudla. Njalo lo mongameli Robert Mugabe wavuma ukuthi indlala le isikusibanga esibi kakhulu, i-state of disaster. Asizweni okwenzakala eMzola ku-Ward 5 eLupane kungxoxo esiqhube lomnumzana Athwel Makhwelo.
Isikhathi sizezafa singuthi wabaphethe ukuthi afela ntothi somuntu inkomo sokuthi awuzizise kakhulu ukuthi inkomo sizibone uvela kwaphakathi. Yho abantu bethembiwe futhi sizanethi ukuthi ngolo 2% inkomo ake sokuwe endolinekaka esinto isizo zibe lamahlanga vele ayiwe. Yebo bungona ukuthi akwethu lekhathi esibatha ukuthembisa wanawa kudingapi la kula mahlanga izidaka zinyama kulalithi vele kula mahlanga.
Zidla ngapi njalo zinatha ngapi?
Hayi futhi zidlala ngesizathu sezivali amazi lapho kuba lamazi agezi lapho nathi mabhodi yaphontile. Hayi kade usathuba bamazi lana abakhona kwathi minyaka zikolo kwabe zisenda kulana ukufuna.
Sezwa njalo kwezinye izigaba zelizwe abantu besithibe sebezithengisa ngemali ephansi ngoba vele zizabafela.
Kakhulu sisakubona bazithengisile tiindlu yamahambi sezinkabi zami zingizibalisele iy'dala kusuka
njoba sibona lokuthi uhulumende kwezinye izigaba zelizwe kuza bancedisa okwenkomo lina likaze lizwe lutho esigabeni senu.
Hayi ke ukuthathulo ngoba babe-feeding ngiyana kwethu ngani la uyakhupha imali manje ukuthi u-feed inkomo u-feed abantu hayi akukwaniseki sasikhathi i-intero lenzile hayi akukwaniseki konto lokwayo ungadabhesa ngumntu ngisaba ukuyinzile kuleyo uqele ukuthi uhambisa inkomo yakhe ukuthi iyafida wafanele kodwa ngizuzakhambisela amanzi manje vele amanzi ekhipha yathwala wapha amanzi futhi akuhambe i-fpm zasithela amanzi futhi ntiyancedile inkomo awuthi ngikhuphe imali futhi ngakwaba nje abantu abafunguza asenze ngofunguza abo kuthi bangena abantu basebeyabethiyoda futhi ngoba kuba nzima futhi ngoba kuyafuneka imali kuyethu ngapho kuthithe abantwana ngapho kuthithe ikomo ngapho uyahlukisela ngapho amazi kuthinele abantwana gcina izifuyo hayi awuthatha.
Lo umnumzana Athwel Makhwelo isakhamuzi seMzola 4 eLupane sixoxelaye ekhonale eLupane. Siphinde saxoxa lomnumzana Zondo wesiganda ebubi esichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Ngapha izulu lingani sikhule nsukuyana mbikana kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo hayi ngathi kunezinye indawo kakhulu indawo ezingani zezibomvu kuyabohawuke usiya kubomagaya ibo sikhuni inyathi le hayi vele nezilimo zangkhona vele ziphansi kakhulu kwezinye vele sezithatha alimakutsha sokufika futhi kuso sithini izindawo ezingani zingapha ngani ebomland ezilihlabathi sithiya kubola uqala hayi kungani kuyabukeka kungani kungcono sikuthi hayi abantu okulahlisa umqando lezi indawo ezingani ekungani liyana khona ezilihlabathi hayi bekungani kungconywana ukuthi okomqando bangadlulisa lezi ezinye indawo vele ha kunzima kubi kakhulu khona vele isime ebantwini lapha sibili indlala imbi sibili ngoba lezifuyo bese sesimene esibi kodwa kwezinye indawo vele ke zisesimene esibi kwezinye indawo kungani kungcono
bese sizwa lokuthi kulabanye abathengisa izifuyo ngemali ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi bezuze imali njengoba bezibona ukuthi sezicuba bekukhona yini khona ngapho njalo abantu sebezigcina yini izifuyo zabo
and then besokuqalisile khonoko ukuthi abantu bethengise izifuyo ngemali ephansi ngoba bekhangela amathokazi last of last week ebethengwa ngama-$100 then lezi ezinye vele zingani ziyabe zingani sezike ngamankomokazi izokade zinama ngoba singathi amathokazi lapha ebubi ebeqalisela kuma-$500 amanye ezinye amanye njalo ma-$600 soso sithi amankomokazi ebekuma-4 so ungakhangela ukuthi from 4 esezithengwa kuma-$50 $70 inkabi nxa ebethi bakuzwele nxa ye-150
izulu leli elibe khona livuselele yini emasimini
njengezibomvu indawo ekadile ezibomvu hayi vele sebekhohliwa kulalutho kuba nenkomo khonapho yikho ezidla khonapho vele aziphuma zakhutshwa ngemasimini zahle zahlala khona kwese kusithi ihlabathi hayi kukhanya hayi kungani kuvukile sili kungani kuzaba nobungcono but ngabantu abalitshwana labo
abantu bathola yini ukudla mbe lokho kule ndlala
hayi ndlala vele kunzima indlala kulobunzima ngoba kathesi bekulama amabele la kuthiwa ngakahulumende lapho mina engikhona kunzima ngoba atholwa ngeziphaca ngokwazi ukuthi kuthiwa wena udlala lipibhora ngoba kumele uwathole wena ungazakaliyo kakhulu kade kuthiwa ngiyazalukazi bhadli kodwa athesi wakhangela sathola ukuthi ha useyizalukazi sokungokokuthi wena udlala lipibhora njaninjani
ngezinye indlela kuyenzakala ukuthi umuntu omdala oseluphela engakutholi lokho kudla kutholwe ngumuntu nje osaqinile ngoba kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla
kakhulu ewadini engiyo ward 7 yikho kwenzakaleyo ngezithi bona ngani bekuyi Wednesday khonapho yikho kwenzakaleyo sibili abanye abantu abadala abangalala muntu ongabancedisa baswelile sibili batshele ukuthi khona wena udlala ipibhora
lo umnumzana Zondo owesiganda ebubi sixoxelayo ecingweni ekhonale esiganda. Iningi lithi owayengumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo wayedume ngokulwisana labantu ayengavumelani labo esebenzisa amaphephandaba kahulumende afana le-The Herald kanye lomsakazo we-ZBC esaphethe lesi sikhundla. Kodwa ngokususwa kulolu gatsha, iningi lithi uMoyo ubikwa esenguye ohlanjazwa liphephandaba le-The Herald okwedlula abanye bonke abalwisanayo kubandla le-ZANU-PF. Iphephandaba le-The Herald lona lithi umnumzana Moyo usebenzisa inkundla yebulenjini iTwitter ukuhlambaza amalunga ezanu-PF akucele elikhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa kanye lomhleli waleli phephandaba usiza Zwayi. Umnumzana Moyo yena uthi iphephandaba leli lisetshenziswa ngumnumzana Mnangagwa labasekeli bakhe kumizamo yokuhluthunela uMongameli Mgabe intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yena nguye ayiqalayo indaba leyo yokusebenzisa amaphepha ndaba ukulishana nabanye abantu uzacabanga ukuthi ukuthi ngenza ukuthi sekuthuthukile ngiphathe intambo ezokuhanjiswa kwemibiko after ama-elections ka-2013 wazela wathatha abafana bathi ngesikhathi lesi abafana nabesizazo hhayi ukuthi berane-ke amaphepha ndaba lapha ngesikhathi sakhe wayekuyenza loku wayesebenzisa imidia ukuyathaka abantu nxa yena naw engaselayo iseva emidiana le sekunguye whis underpart sekubona kurongo so bathi ngesikhiwa what goes around comes around
uthi umoyo uzwayiwenza njengomuntu othengela utshwala amawhisky lo kuphiwa izimali zabantwana ezama-school fees ukubana ahlambaze abanye kuphephandaba le-The Herald uthi ningamazwi la
ya ukathi ngitshela ukuthi kukhona okungahambi kuhle ngoba udrata le kakufihli ukuthi kakacabanga ngendlela i-Herald ephatha ngayo i-information i-special kaso kuthiwa igroup le ethiwa yi-G40 ele-Grace Mugabela abafana nabo-Jonathan Sizwe nabo-Patrick Zwau bebanga-ke ubukhosi balaba amadoda afanana nabomnangagwa nabanye bakhe so kuyatshengisela angani i-Herald isapota umnangagwa singazi ukuthi kuyazalwa nkomoni because whoever is the power, if you cannot understand the power, which is the Sinabo and the cabinet decisions are not a teacher. So, when you have the influence that can extend the immigration of limits of information that I call, unless maybe I have to the power of the state, which is a telemedicine for information to decisions. So, if you are born here, we are with the humbling and
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la shortwave 4930 12080 la 15775 kilohertz ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi isigaba se-Midlands leMathabeleland yizo ezibhekane lokusilela kwababalisi be-Maths le-Science ukwedlula zonke indawo zelizwe. Njengakweminye iminyaka esanda kwedlula, ziningi izikolo ezigabeni zombili ezingelamntwana ngitsho loyedwa opasileyo lonyaka. EMathabeleland South khona kusilela ababalisi be-Maths abangamakhulu amabili. Ngalokhu uZulu uthi akumangalisi ukuthi abafundi abaningi kabaphumeleli ezifundweni zabo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi ukusalela muva kweMathabeleland le-Midlands kwezentuthuko la kwezemfundo kwaqala kudaladala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Indaba yesayensi nezikolo zemathabeleland asingeke siyithathe ukuthi yindaba esuke namuhla. Yindaba okumele siyithathe up to 1980 ukuthi from 1980 up to about 87 ngesikhathi ezinye yamaprovinsi zezimbabwe ezidivelopha kwakunegugurahundi emathabeleland kwakunegugurahundi Midland abantu babeyibulawa izikolo zazithisha amatisha ayebulawa awatholakala ezikolo.
UNdebele uthi nxa lungasalungisiswanga lolu daba ngokuphangisa abafundi esigabeni zombili bazaqhubeka befeyila iscience le-Maths okuyizo izifundo eseziqakathekiswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Kwazi abantwana abafunda ama-sciences e-Maths abazeli e-Midlands abazeli e-Matabeleland bavela kwezinye izigaba zelizwe ngenxa yokuthi abantwana abafunda e-Matabeleland abayipasi i-Maths abayipasi i-science ngakho lokho-ke abakwanisi abayenelisi ukuthi beyingene nasingapha so in the long term kwafetha i-percent e-Matabeleland.
Ingcwethi kwezemfundo njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu uthi ukusilela kwendawo zokufundela ezikhangelane lezifundo ze-science ama-laboratory kanye loko okusebenzisa ezifundweni lezi ngokunye okubangela ukungaphumeleli kwabafundi.
Njengoba mhlawumbe zingaba khona ezinye izizathu kuliqiniso ukuthi i-science le-Maths abantwana abaphumi kuhle mhlawumbe kungenziwa ukuthi kuvele nje lokho kuthiwa ngamakhiya i-facilities zivele mhlawumbe ziyasilela kulezi izigaba zelizwe.
Ingcwethi kwezamasiko njalo ekhankasela amalungelo kazulu wemathebeleleni umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uthi udaba lwababalisi abafundisa esigabeni lesi bengenelisi ukukhuluma indima ezikhulunywa ngabantwana ngokunye okubaphazamisayo.
Izikolo zemandebeleni sezagcwaliswa abantu abangaphumi kuleli elemandebeleni ngakho abangalasifiso njalo abangalasebe kumbe amandla lothando lokuthi bafundise abantwana. Uyafumanisa kwezinye indawo umbalisi ekhuluma sisebezwakele bekhuluma ukuthi hhayi mina nelele inyanga ukuthi kele anginandizo zemandebeleni ngakho abantwa besesini bese kubonakala ngama-results akhona.
Umnumzana Justin Majale ongumbalisi uthi uvumelana nalo Khumalo.
Iqiniseke kakhulu lobo ungakhangela khona vele ku-education ethi ithi umntwana osuka kwibanga lika-grade 1 esiya kwibanga lika-grade 3 kumele afundise ngolimi likanina nezigaba nezigaba okungakuthi esebhayibhile esenakesiveni eseplanti nesikalanga esedwanda ngesindawo nangesifudo lezinye indizi azizwayo.
Umpofu uthi abantwana be-Midlands leMathebeleland kumele baphiwe indawo emakolishini bafunde ukuze babe yibo abafundisa esigabeni zabo zombili.
Abantwana baleyo ndawo ngababe yibo abafundiswayo ukuthi babe ngamatitsha. Okudubayo ukuthi amakoleji emandebeleni kuphela yiwo okuthi nakuqaliswa unyaka akhiwe uluhlu lwabantu ukuthi thathani lakwabantu kujaliswe ngabantu abavela kwezinye izindawo abendawo yalezi zigaba baswele. Kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba le iyikhangele ihlolisise abantwana bezigaba lezi bafunde emakolitshini bangasweli izindawo ngoba basukela emakolitshini akibo. Amanye amakoleji angaphandle kwakibo avele kawo abakhangeli njengokubakhangela nanti ihupho lapho likhona.
UMajale yena ofundisa ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo eGwanda uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo udaba lokungaphumeleli kuhle kwabantwana eMidlands leMathebeleland lulungisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi owenu uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo weBlack Mambazo besithi Nomathemba.
Nomathemba wamshiya zangwetwa Nomathemba ma Nomathemba ma wamshiya
sekolele
sanetwa Nomathemba mama Nomathemba mama wamishi
semnambi
sanetwa Nomathemba
semnambi
sanetwa Nomathemba
sekolo Nomathemba azabale nencwadi encane
nguye Nomathemba
semnambi tu Nomathemba azabale nencwadi
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.